Soko isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Welamukela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngolesihlanu mhla ka 4 Mpalakazi 2020 ngupresident Jeremiah. Endaweni zethu lamhlanje kufika abantu abathathu bebulawa yi COVID-19 eZimbabwe ngokutshona kwelanga la izolo, ababili babo bengabakubulawayo, oyedwa engowemanikaland. Okukhuphule inani lasebebulewe yileli gciwane laya kwaba ngamakhulu phose yamathathu 280.
Nxa sikhuluma ngendaba ze-GBV sinika abantu ama statistics ayiwa aqondileyo, njalo sibatshela indaba eziqakathekileyo ezayiza ukuthi umphakathi utshintshe indlela ecabanga ngayo ngendlela okuhlukumeza ngakho kwabantu ngobulili.
Inhlelo zindaba zikhuthazwa ukubhala ngendlela ehlonipha abantu abahlangana lodubo lokuhlukunyezwa ngobulili, i-gender-based violence.
Ngazalelwa enkaya, ngafunda eCheli Primary School, ngafunda njalo eHlangabeza, ngafunda njalo eNyanda Secondary School. Ngaqalisa ukucindezela idlalade lami lokuqala, ngaqalisa ukucindezela ngo-2001.
Uhlelo Woza Friday leviki lendlovukazi kwezomculo wengoma zomdumo wokholo uQuincy Gqoka Moyo wakobulawayo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Kufa abantu abathathu bebulawa yi-COVID-19 eZimbabwe ngokutshona kwelanga la izolo, ababili babo ngabakobulawayo, oyedwa engowemanikaland. Lokho kukhuphule inani lasebebulewe leli gciwane laya kwaba ngamakhulu phose amathathu 280. Sebezinkulungwane ezedlula ezilishumi 10,424 asebehloliwe batholakala bele-COVID-19 elizweni. So kusile abazinkulungwane ezedlula ezithobaminembili 8,754. Abaloke beqiniswa yilo mkhuhlane bayidlula inkulungwane eyodwa 1,390. Izwekazi le-Afrika khona kutholakele abantu abedlula izigidi ezimbili 2.2 million belegciwane leli, labulala inkulungwane ezingamashumi edlula amahlanu 52,824. Kuthi emhlabeni jikelele sebeyizigidi ezingamashumi edlula ayisithupha 65.4 million ababanjwe belegciwane leli, labulala abedlula isigidi lengxenye 1.5 million, kubika abekolishini le-Johns Hopkins University laseMelika. Silokhe sikudaba lunye olwe-COVID-19, izizalwane zeZimbabwe esezihlala kwele-South Africa zamukele ngokukhathazeka okukhulu isixwayiso esethulwe ngumongameli Cyril Ramaphosa izolo, esithi abantu kabadonse ziqini ekwenqabeleni ukumemetheka kwe-coronavirus nxa bengafuni ukwethulelwa imigoqo enzima yokuphila. UThuso Khumalo usipha lolu daba ese-Johannesburg kwele-South Africa.
Umongameli Ramaphosa wenze lesi simemezelo ecela ukukhathazeka kakhulu ebusweni bakhe.
Our main problem is that
uhlupho yikuthi sekulabanye abantu abangaselandaba lokuzivikela kulo mkhuhlane we-coronavirus.
And the basic prevention measures are not being followed.
Izolo inani labahlaselwe i-coronavirus ngosuku leqelisuka kunkulungwane eyodwa lengxenye from 1,500 ophelweni kwalwezi lahlala phezu kwezinkulungwane ezine 4,400. Kutholakale ukuthi idolobho le-Nelson Mandela Bay esabelweni se-Eastern Cape yilo elihamba phambili ngokumemethekisa legciwane. Leli dolobho lihlele lethulelwa eminye imithetho elawula ukuhamba kwabantu, ukuthengiswa kotshwala lemibuthano. Nobanje kwezinye zonke indawo zelizwe kuchiwe imithetho ivele ilapho evele ikhona ivumela abantu ukuphila lokusebenza bekhulekile. Izalwane zeZimbabwe zithi isimemezelo sikaRamaphosa sibachiye belokwesaba. Isizalwane seZimbabwe unkosazana Mercy Mvundla uthi okubathokozisayo ukuthi imingcele ichiwe ilokhu ivuliwe.
Kujabulisile kancane khona lokhu ukuthi akusavalwanga imingcele, ngakho sesizokwazi abanye bethu ukuthi beye kuyabona izihlobo zabo. Ingathi iphose yonke imdeni yethu ithembele kuthina ngapha esise South Africa ngayo yonke nje indlela yokuphila ongayicabanga. Ngakho ukuvalwa kwezwe futhi kabutsha bekuyo kuzatsho ukuthi kutsho ikhisimusi elimnyama elilendlala elingelalutho.
kodwa ake sinye isizalwane seZimbabwe umnumzana Gretman Mkhwebu uthi kusegcekene ukuthi isixwayiso sika Ramaphosa sokuthi lomkhuhlane ususiza ngamandla sikhomba khona ukuthi ingozi isisemnyango.
Ya sizabuyela khona lapha mhlambe until eminyaka enozayo ngoba kunje nje just cabanga ukuthi iyekha kumele ubhadale certificate se COVID inkalakatha zezimali kumele ubhadale imali ye transport abantwana bafuna ikhisimusi bafuna ukudla izikolo ziyavula next year ngapha siphuma ku lockdown enzima imali uyayithathathi kungenzeka uthi usekhaya umnanga gwalayo aveke enye imbandela ye lockdown ugcine ustakile ekhaya ngale uphele umsebenzi ngapha ngale khaya kawusebenza.
Iningi labeZimbabwe abasebenza endaweni zokudlela lezokwethekelela bona bathabile besithi bebecabangela ukuthi lezi ndawo zizavalwa kodwa ke umnumzana Salim Abdul Karim umgcinihlalo wekomiti ekwayisa uhulumende ngokulwiswa kwecoronavirus uthi sabelo seGauteng leWestern Cape sisengozini yokukhuphuka kwenani labahlaselwe yicoronavirus okuzenza zethulelwe imigoqo enqabela ukuphila ngokukhulekileyo. Le into egcizelelwa umgcini isihlalo weZimbabwe Community in South Africa umnumzana Ngqabuthi Mabena yena uxwayisa beZimbabwe kwele South Africa ukuthi bengabingxenya labo abamemethekisa lomkhuhlane.
Ngasingayekethisi ukuthi sigqoke ama mask, singayekethisi ukugeza izandla, singayekethisi ukuthi silandele imigomo efakwayo ngabezempilo ukwenzela ukuthi igciwane leli lingamemetheki kugcine futhi sesibuyela esigabeni sokuthi kuyavalwa ngoba siyakwazi ukuthi abantu abaningi kabalamsebenzi ngendaba yokuthi sangena ku heavy lockdown ngo-March.
Sekulabantu abedlula izinkulungwane ezingamakhulu ayisiyagalombili over 800,000 asebehlaselwe ligciwane le-coronavirus kwele South Africa. Abantu abedlula izinkulungwane ezingamachumi amabili over 21,000 sebebulewe ile gciwane. Mele sunu 7 Johannesburg kwele South Africa inguthuso Khumalo.
Yintsele izindaba zikhuthazwa ukubhala ngendlela ehlonipha abantu abahlangana lodubo lokuhlukunyezwa ngobulili, gender based violence. Lokho kuphume emhlanganeni wemfundiso lokulimukisana lentsele izindaba ngokuqhakatheka kokubhala indaba lokusakaza ngendlela engayanyisile ukwehlisa isithunzi sabahlukumezekileyo. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Abenhlanganiso ye-Women's Institute for Leadership Development, iWILD, yiwo abaqoqa umhlangano wokufundisana lokucebisana lentathelo izindaba ngendlela enhle yokuthapha izindaba eziphathelane lokuhlukunyezwa kwabantu ngobulili. Lumhlangano wenzelwe e-National Art Gallery kobulawayo. Umqondisi wenhlanganiso yamakhosikazi, unkosikazi Sibusisiwe Bhebhe, uthi intathelo izindaba yizo ezilomthwalo omkhulu okwethula indaba eziqakathekileyo ezilakho ukuphathisa umphakathi ukuthi aguqule indlela acabanga ngayo ngokuhlukunyezwa ngobulili.
Yibo abantu abalemandla okufinyelela indawo zonke zelizwe. Ngakho ke kumele sinanzelele ukuthi nxa sikhuluma ngendaba ze-GBV sinika abantu ama statistics aqondileyo njalo sibathele indaba eziqakathekileyo zayo ukuthi umphakathi utshintshe indlela ecabanga ngayo ngendlela okuhlukumeza ngakho kwabantu ngobulili.
Unkosikazi Thuli Ndlovu intatheli indaba uthi kumele kuvikelwe omama abaphethwe kakubi bengachaywa emphakathini ngendlela ezakwenza ayangeke ngalokho okumehleleyo.
Qathekile ukuthi nxa intatheli izindaba zikhangela indaba eziphathelana lazo nalezo sinanzelele ukuthi siyazama ngendlela zonke ukuthi siyabavikela abasingabi ngabantu labantu ukuthi siyabafaka phambi kwamehlo abantu ukuthi wonke umuntu ahlabone ukuthi lwani umuntu obhalwe ngayo onje nguye bekukhulunywa ngayo.
Unkosazana Sizakele Ndlovu intatheli izindaba yeZimbabwe Broadcasting Service uthi uhlukunyezwa ngobulili akukhethi loba zona intatheli izindaba sihlangana lalo lolu hlupho.
Noma ungubani kuyenzakala ukuthi uhlukunyezwe endlini and singafike ebangeni lokuthi ngiyenelisa ukukhuluma kunganceda omunye umuntu ukuthi ah okay so ayisime nlenkinga kwenzakele kulola lola lo.
Unkosazana Thubelihle Moyo ofundela ukuba yintatheli izindaba uthi kuqakathekile ukuba indaba zokudlwengulwa zibhalwe ngonanzelelo ngenhloso yokulimukisa uzulu.
Ngibona kuqakathekile kakhulu ukubana indaba lezi zibhalwe emaphepheni ngokubana kuyaphathisa uzulu ngokukhetha i-awareness ebantwini.
Unkosikazi Duduzile Mathema isikhulumeli senhlanganiso ye-Women's Institute for Leadership Development uthi kuqakathekile ukuthi intatheli zilobe indaba ezizasiza umphakathi.
Uma bebuyela endaweni ezihlukeneyo lapha abangabe ababe besebenza khona benelise ukuthi bakwazi ukuthi masikhangela endabeni zokudlwengulwa ngobulili nxa uloba udaba uyakwenza ngayiphi indlela engabe izaba lusizo ikakhulu kulowo ongabe ezithole ekudubo olokudlwengulwa ngobulili.
Umkamongameli unkosikazi Auxilia Mnangagwa ekhuluma lephephandaba leNewsday eBindura lapho asungule khona indawo yalabo abaphephe ekudlwengulweni uthe ukuhlukuluzwa ngobulili kudinga ukubambana kwenhlangothi zonke eziphathelane labantu abahlukumeziweyo ukuze abantu bathole usizo olupheleleyo. Ukuhlukuluzwa ngobulili lokhe kuluhlupho olukhulu emazweni omhlaba okugoqela eZimbabwe lapho omunye kwabathathu kubomama abaphakathi kweminyaka elithumi lanhlanu 15 kusiya kumachumi amane lasishiyagalolunye i-49 sebeke bahlangana lohlupho lodlame oluqondiswe kibo ngendlela ezehlukeneyo. Kuthi abayisilinganiso sokungamachumi amabili lasikhombisa ekhulwini i-27% sebeke bahlangana lokuhlukunyezwa emacansini. Umhlangano wemfundiso lo uqoqwe ngabenhlanganiso ye-Women's Institute for Leadership Development abathi banxuse intatheli izindaba zonke kungakhathalekile ukuthi ngezesilisa kumbe ngezesifazane kodwa ungenwe ngezesifazane eziningi kulezintathu kuphela zesilisa. Ingcwethi zokwethula kwezindaba zihlala zikusola lokhu ngoba kuveza ukuba indaba zokuhlukunyezwa ngobulili nezokudlwengula zikhanyelwa angathi izindaba zabesifazana kuphela. Ngimele iStudio 7 wobulawayo ngubathabile Masuku.
Umongameli Emerson Mnangagwa namhlanje uphe izithupha zokugqiba izifundo ebafundini basekolishini ele University of Zimbabwe abangaba zinkulungwane ezelula ezinhlanu. Umkhosi walo nyaka ubungafanile kweminyakeni ngoba ungenwe ngabantu abalutshwana kungenxa yokuqhamuka komkhuhlane we-COVID-19 okwenze imuli eziningi ziwulandele ebulenjini. Iphephandaba le-Herald libika ukubana ngemva komkhosi lo uMnangagwa udlulelele waya kusehlakalo sokusungula ngokusemthethweni ukwakhiwa kwesigodlo sengcwethi esizahlolisisa indlela zokuthuthukisa umsebenzi wokulima elizweni ese-Agro Processing Center. Sokusele inyanga lensuku ezimbalwa ukubana uMnumzana Joseph Biden agcotshwe ukuba ngumongameli welemelika loba nje kungakacaci ukubana umongameli Donald Trump okhona manje uzavuma ukubana wanqutshwa kukhetho olwenziwe ngolwezi. UGibbs Dube usethulela lolu daba.
UBiden ukhangelelwe ukuthi uzagcotshwa mhla ka-20 ngozibandlela ngomnyaka ozayo loba uTrump elokhu etshaya phansi ngenduku esithi waqhilwa kukhetho olusanda kwenziwa. Kodwa akula bufakazi obuveza ukuba ukhetho lwebiwa liba njani ngamademokrats. Okwamanje uTrump katsho ukuba uza kuya emkhosini wokugcotshwa kukaBiden njengoba engavumi ukuba wanqotshwa. Abacubungula ezombangazwe bathi ungcono uTrump ahambe emkhosini lo ukwenzela ukuthi kube nokutshiyelana isikhundla sikamongameli ngendlela ebalulekileyo. UTrump kukhanya engani ufuna ukuncintisa ukhetho lukamongameli ngomnyaka ka-2024. Bakhona abakusekelayo lokhu labanye abathi abafuni la kumbona duzane le-White House besithi ufake ilizwe leMelika edakeni. Omunye wabafisa ukuthi ancintise kukhetho lolu ngumnumzana Sikhumbuzo Mlalazi odabuka eZimbabwe olandela kakhulu okwenzakala eMelika.
Kunengi mina njengomuntu omnyama ukukhulunywa wabuTrump engivumelana nakho kunengi kakhulu. Engakuvumiyo yiloko ukuthi uthi yena ubabuTrump ngo-2024 ukhetho lweMelika uzoba naye efuna ukuthi ngabe uyalungenela. Yilo phela idemoni esilwa nalo eAfrika. Kodwa ke mina ngabonga kakhulu uma uTrump ama-Americans engakuvuma khona akuvumela ukuthi ubabuTrump angene ngo-2024 a-contest election e-Melika. Ngabonisa thina abantu bamnyama ukuthi alikho iqiniso elivela kubelungu kumele siphile nalo thina. Into kakhulu amazwe ama-third world countries nezwe lakithi eleZimbabwe baba nenkokheli ezakhwa yibo abelungu esahlala nazo zigugile zasibulalela ilizwe zasibulalela impilo zabantu abamnyama. Now America is being exposed. Just a matter of time ukuthi abantu abamnyama sibone ukuthi singcono kakhulu sisodwa singenawo lo mhlobo ngoba nanku kokwenziwa wabuTrump is exposing yonke nje into embi ebivele efihleke izenzo nje ezimbi zeAmerica. Nami njalo ngithi hayi baba Trump ngiyena baba ngo 2024.
Kodwa umnumzana ahloniphani Bhindi Moyo ohlala eGwanda esabeleni seMatholini South uthi uTrump kumele asuke esikhundleni engakacabangi ngokungena ukhetho ngomnyaka ka 2024.
Trump akaphume embusweni engafuni ukusebenzisa ubuqili nobutsotsi nakho konke. Kuyabonisa ukuthi uthi ufuna ukuba le ngqondo yomunye uhulumende esimaziyo.
Lokhu kusekelwa umnumzana Isaac Mpofu othi ukwana kwakhe ukuvuma ukuthi unqotshwe kukhetho lolu nguBiden kuyangisa kakhulu.
UDonald Trump ikhona into obeyibalekela, okunye uyenzwa yibugwala. Uyabona umuntu mayenigwala akafuni ukuvuma ukuthi uyehlulwa. Uzambone ecijima edobha amatshe, umbone ukuthi ligwala leso. So ngichaza ukuthi vele uzoyenza yonke into ofuna ukuthi ayenze kodwa ingeke iphumelele, ngoba manje yena uluzile. Phela uBiden uwine ngamalengs ngoba ushayo usebenzi ofunekayo, waphinde wafaka u-26%. So kubonisayo ukuthi no uwinile lobaba. So Donald Trump kumele avume ilizwe likhululwe, upresident asebenze, sibone ukuthi uzoyifaka yini i-Africa.
UTrump ukhangelelwe ukuthi ngempela viki uza kuya esabelweni seGeorgia, lapho kumele kwenziwe khona ukhetho lwamalunga edale le-Senate ababa nguthiki lobhanqa ukhetho olwenziwe ngolwezi. Uzabe khankasa kuleyo ndawo ikhankasela ukubandla nama-Republicans. Kulabanye abakubadlaleli abathi okwenziwa nguTrump akuhambelani lalokho akhuluma ngakho esithi ukhetho lwebiwa nguBiden labanye bakhe. Ngimele iStudio 7 kuseMaryland, ngingoGibbs Dube.
Ku-Live Talk lamhlanje uhlelo sikhangela uqonga kwenani lasebetholakale bele-COVID-19 emhlabeni jikelele, okugoqela eZimbabwe kanye lengxabangxoza eqhubeka isemelika ngemva kokhetho. Ele Botswana lithi limanye isinqumo salo sokuvula imingcele lanxa umkhuhlane we-COVID-19 ukhanya umemetheka ngamandla phakathi laphandle kwelizwe. Leli lizwe lithi lithethe wonke amanyathelo okubona ukubana izeluleko zonke ezokwenqabela ukumemetheka komkhuhlane lo ziyalandelwa emngcelweni yonke evuliweyo ngolwesibili. Ngenhlelo lezindaba ye-Studio 7, uMqondisi Dube usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHaveron kwele Botswana.
Umphathi Ntambo obona ngezokungena lokuphuma kwabantu kwele Botswana oyi-immigration, uNkosikazi Anna Mokgethi, uthi ilizwe lakhe lithethe isinqumo esiqondileyo ngokuvula imngcele ngolwesibili. IBotswana ibike ngenyanga edlule ukuthi izavula imincele phakathi kwamazwe agoqela eSouth Africa, Zambia kanye leZimbabwe. Lokhu kulinyathela lokuzama ukufudumeza isimo somnotho sona esithundubezwe ukuqhamuka komkhuhlane we-COVID-19. Kodwa kulokukhathazeka ukuthi ukuvula kwemincele kuza ngesikhathi inani labantu abatholakala benomkhuhlane we-COVID-19 eBotswana lemazweni angumakhelwane ukugoqela iZimbabwe lisiya liqonga. UNkosikazi Mokgethi uthi iBotswana iza kuqhubeka iqinisa amanyathelo ukubona ukuthi zonke iziqondiso zokwenqabela umemetheka we-COVID-19 ziyalandelwa.
Let me indicate that we are very much ready and willing to facilitate movements of people and goods.
Kahle ngitshengise ukuthi silungele ukuvulwa kwemingcele ukuze kuhambe impahla kanye labantu. Izisebenzi zogatsha lwethu zaqhubeka zisebenza loba imingcele yayivaliwe. Ngakho besivele sihlale silungile.
Has always been there and has never been disturbed.
Umkhethi njalo uthi kakhulu abezimoto ezithwala uZulu bazabhekwa ngelihlo lokhozi ukuze kubonwe ukuthi bayalandela iziqondiso ze-COVID-19. AbeBotswana kwele Zimbabwe abafana lomzana Andreas Banda bemukele ngenjabulo ukuvulwa kwemingcele besithi bakhangelele ukuyabona izihlobo labangani ekhaya. Imingcele lokhe yavalwa ngombibhido ngesikhathi igciwane le-corona livuka uBhedani.
Ukuvulwa kwamabhoda yinto iningi eliyithakazelelayo kakhulu, ngoba ukhumbule ukuthi kusukela ukuqala ngo-March abantu abakaye ekhaya, abantu abakahlanganile emoli zabo. Kodwa lanxa nje imingcele sivuliwe, osokusuka kukhathaze ukuthi umkhuhlane ngani uyanda. lapha kwele Gaborone. Singazi ukuthi asoze sithatheni siwusa ekhaya.
Omunye obevame uhamba phakathi kweBotswana, South Africa kanye leZimbabwe uMnumzana Mthabisi Dube uthi abantu baphakathi kwelitshe leMbokoto ngenxa yesimo se-COVID-19.
As much as sifuna uya ekhaya, ukuqonga kwama cases ze corona kuyasethusa. Ngabe kuyenzakala ngabe kasihambe ekhaya, kodwa at the same time sebelesikhathi bengaye ekhaya phose umnyaka wonke, so ungayikhangela indaba yakhona, it's a catch 22 situation.
Elibhotswana lithi abafuna ukuchapha umncele kumele babe nesithupha esitshengisa ukuthi bahloliwe bathola beyingagciwani le-corona, njalo singabi sidala ukwedlula amalanga amathathu. Phezu kwalokho, abemota ezithwala uZulu kumele bazigezise ngamanzi alesephakaninginingi, njalo kungathengiswa ezidliwayo phakathi kohambo. Abaningi bamabhasi abahamba phakathi kweBotswana leZimbabwe bade bakhangele ukusungula ihambo ekupheleni kwayo nale iviki. Ngakugcine leZimbabwe abezempilakahle labo bathi izihambi kumele zibe lesithupha esitshengisa ukuthi umuntu uhloliwe atholakale ngelagciwane le-corona, kodwa singabi sidala okudlula amalanga amabili. Ngingumqondisi Dube oyindaba ze-Studio 7 ngiSabron kwele Botswana.
Kwezemidlalo, umqeqeshi weqembu le-FC Platinum uNomeni Mabheza uthi abadlali bakhe kumele bakhuphule izinga lokudlala lapho abazadibana khona leqembu laseMozambique eleCosta del Sol kuhlandla lesibili lomdlalo owe-preliminary round yomncintiswano we-CAF Champions League ozaqhutshelwa enkundleni ye-National Sports Stadium ngoMgqibelo. UJoseph Njanji usipha lolu daba.
Iqembu le-FC Platinum linqobele iCosta del Sol nge-2-1 uhlandlela kuqala elo mdlalo ngomgqibelo odlulileyo, kodwa uMabheza uthi abadlali bakhe bebethathelwa kalula ibhola kulowo mdlalo.
Kulesikhathi lapho ebesiphongulahla khona ibhola, mhlawumbe imbangela yokuthi abadlali laba bahlala kakhulu bengadlali ibhola. Ngalokho-ke kumele sibaphe ibhola belidlale, ngoba ukugijima bebegijima njalo baqinile. Singenza njalo sizalungisa sidlale ngcono emdlalweni obuyayo.
UMabheza ugade ibhasi isihamba njengoba iqembu le-FC Platinum liqale amalungiselelo okuphatheka umkhankaso we-CAF Champions League lomqeqeshi u-Hendrikus Peter de Jong, yena olahlekelwe umsebenzi ngoba enyela amaphepha adingakala ukuba aqeqeshe kuleli zinga. Abahlohlele iqembu le-FC Platinum eMozambique ngu-Ralph Kaundira kanye lo-Elias Magura, njalo ukuhlohla kabili lidlala lingekho ngekhaya kulibeke esimeni esihle sokuba lidlulele kusigaba esilandelayo esomncintiswano, ngoba iqembu le-Costa del Sol kuyabe kumele linqobe ngamagoli amabili ukuze kube yilo elidlulela phambili. Iqembu elizanqoba ngomgqibelo lizadibana nelizanqoba phakathi kweqembu le-Plateau United delaseNigeria kanye le-Simba Stars yaseTanzania kusigaba esilandelayo esomncintiswano. Onompimpi abazaphatha umdlalo ongomgqibelo phakathi kweqembu le-FC Platinum lele-Costa del Sol ngabavela elizweni laseZambia abathi uKasokota Kafuli Terry okunguye oyabetshaya impembe. Emaceleni kuyabe kulo-Romeo Kasengele kanye lo-Chiwo Kapemba Sinyangwe, usithi unompembe wesine ngujani Sikazwe. Usikomishi womdlalo ngu-Inacio Manuel Candido odabuka elizweni lase-Angola. Ngimele iStudio 7 ngoBulawayo, nginguJoseph Njanji.
Kuhlelo Woza Friday liviki silendlovukazi kwezomculo wengoma zomdumo wokholo uQuincy Gqokamoyo, yena-ke osebenza ekoBulawayo. Asizweni lapha ixoxa lo msakazi weStudio 7 uEzra Jesus Wanda.
UQuincy Gqoka uthe eqala nje ukucula umdumo wakhe wengoma zokholo wasuka wazithwala. Waba nomntwana kuyinto yamnika umdlandla omkhulu wokusebenza ngamandla, yena-ke udabuka komnyama ubambile enkayi.
Ngazalelwa enkayi, ngafunda eCheli Primary School, ngafunda njalo eHlangabeza, ngafunda njalo eNyanda Secondary School. Ngaqalisa ukucindezela idlalade lami lokuqala, ngaqalisa ukucindezela ngo-2001, ngaliphumisa ngo-2004. Hayi, idlalade layenza kuhle sibili, la ngifaka lami ezingeni, lami ngazizwa ukuthi hayi ngumhlabeleli ngenxa kama-turn. Nanamhlanje uyadlala emoyeni, abantu bayithakazelela lelo dlalade.
usebenza uMamoyo njalo uhlezi egcinezela umculo wakhe ukuze ajabulise abalandeli bakhe.
Ngilamadlalade amathathu. Elokuqala ngu-My Turn, elesibili ngu-Beauty of Salvation, elesithathu ngu-Grace Upon Grace. Sasemncane nganjalo ulalela ubaba Derek Nzimande, uTrombone Mpofu, uBrian Sibalo, yibo abantu abayenza ukuthi ngifune lami ukuthi ngicindezele owami umculo.
Kwakhe uthi wafikelwa umcabango wokucula ingoma zokholo wahle wamangazo.
Ngikholela ukuthi ngilobizo olokuthi ngitshumayele ivangeli likaNkulunkulu likaJesu nxa ngithengisa umculo wami abantu bawuthenga bawuthakazelela. Mina olwami uhlupho nje ekade nhlangana lalo uhlupho lokuswela imali lama-resources okunjengama-musical instruments. Abantu bayawuthakazelela umculo wami but ngenxa yokuthi angila ma-videos babe bengakwazi ukuthi yini enhlabelayo.
Umnandi umculo wakho qoqoka. Lizibani kubalandeli ungakahambi.
Ngithanda ukubonga abalaleli ngosekelo lwabo kusukela ngiqala ukucindezela idlalade lami lokuqala. Kukhona okutsha okuzayo, ngisanda ukuvela e-studio ukuyocindezela idlalade lami lesine. Umculo wami lingawuthola kuma-social platforms, lingahamba ku-YouTube lifike lidinge uQuincy Gqoka Moyo kumbe uQuincy Moyo, lizawuthola umculo wami. Kunombolo ezithi 0775-817-657. Ngiyabonga.
Umculo othoba inhliziyo esucelelwa ngoQuincy Gqoka Moyo obesilibazisa kuhlelo koza the Friday. Umdumo wengoma zokholo uNkulunkulu alibuze lonke njalo libe lempilasonto emnandi. Igama lomngezi Jesus Banda.
Wothe sikhangile ezinye zezindaba ebezikhokhela. Ngofika abantu abathathu bebulawa yi-COVID-19 eZimbabwe ngokutshona kwelanga la izolo. Ababili babo bengabakobulawayo, oyedwa engoyimanikaland. Iyintelo lezindaba zikhuthazwa ukubhala ngendlela ehlonipha abantu abahlangana lodubo lokuhlukunyezwa ngobulili, i-gender-based violence. Kuhlelo Woza Friday liviki besile ndlovukazi kwezomculo wengoma zomdumo wokholo uQuincy Gqoka Moyo. Seligqiba-ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje. Olivalelisayo nguPraxedes Jeremiah.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa yenawo